Mina ngihlale ngendaweni yase number 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi leqala lisina ubusuku bonke but laziba serious ngama 5 AM ekuseni. Okokuthi in 3 hours laqala ukwenza ama-floods langena ezindlini ese number 3. Then endaweni yase number 1 khona phewande la khukhula izinto eziningi ama-properties. Endaweni okufaka usema-eni langena phakathi kwezindlu ukuthi lalifika kuma-window levels sithi lost so much property. Then endaweni yasema-F e-number 1 again lenza into efanayo. Endaweni yase-Cinderella then lase-DRC eMpumalanga zeliliningi kakhulu kokuthi asikaze sibe lezulu elinjalo endaweni yase-1.
Lina-ke alizange likhukhulelwe impahla lokunye okuthiyeneyo?
Impahla zaba damage ngoba kweyethu indawo izulu belinyetha ingena phakathi endlange iminyango lobeifaliyeke ngena ama-properties amaningi abe manzi athula labo thina ilakhethi ukuthi sihlezi angazani ngaphezunyana mbijani but laba abasezindlini ezisethu izandathu abahlezi ngaphansi impahla eziningi zakhukhula.
Pho-ke ukudla kwenu akuzange kuchaphazeke?
Njengokudla lapho yikho lapho kwaba buhlungu khona ngoba yonke into yayimanzi nje. Uma sikhuluma ngokuthi window level andiyahle ndibona ukuthi lobo kwali kitchen unit kungathiwa window level siyabe siya ngaphi lapho esisiwa khona ukudla ukudla okuningi kwaba 4 years sivele kakhulu isikhala eZimbabwe lapha sikhala ngemillionaire impuphu yonke nje sikhuluma sinje le mpuphu yakhona ayitholakali lezitolo sesifunga ukuthatha yona le sizama ukuthi sifomise sigqogqozele abantwana ukuthi
akula bantu abalithembise ukuthi bazalinceda yini?
Akula so far especially number 3 akula ngitsho lo yedwa simbonileyo ofikile ngitsho lezi ndlini esihlala kizo ezekhampani ngitsho bona bekhampani ukuthi beke bebuye bezobona they just went kuma-areas anjengabo number 1 lakulapho kuseduze le-town khona but thina esingapha kuma-compounds lapho esihleli khona kubo ma-quicker akula abafikileyo just we come and check.